kulobunzima obukhulu ngoba ungagangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa ngukhulumente akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable, ama-price ethu alokhethe aphezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo. Kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-deadlock le, I think the challenge obukhulu ukuthi izaqanyela njani. Kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende obengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala. Engenza njalo aphinde abe kulokubana abe lokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhangela sithi bo loba bona ababalisi. Uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi. Khangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba naye ezibhedlela zakho mithi baba lokhu i-percentages abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefits okwenza lohulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kunaleyo abayifuna interbank wet kulo kuthiwa FD ripple effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo yikubona ama-prize azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-prize aye phezulu ngoba yazokule mali eningi.
Njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko, kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini.
Kangelela ukuthi kubona kube lobubelo, bebe lokuhlangana, bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela. Kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale, I think singakhumbula kubo 2008 amateacher aqeda abo 4 months esebenza ama 3 days noba engaye emsebenzini. So into esamakuze ebalulekile yikho imazi sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singazi sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyiphiwa nale equivalent to-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-ikonomi yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kutho ukubanawo sozosebenzisa le mali angelayo.